sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempela kahle luthi kulomuntu obule umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
Manje lapho esihamba khona lanxa umasikulayo akwansi ukuthatha umkhuhlane.
Umele eZimbabwe kweMelika uthi uhulumende wakhe uzahlolisisa indlela amanye amazwe aqhuba ngayo i-diaspora vote. Bayakhala abantu kulandela ukubhubha kukameya weJohannesburg olomzali odabuka eZimbabwe.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya.
Abalahlekelwa izihlobo ukuze kudutshulwe abantu eZimbabwe ngamasotsha ngomnyaka ka-2018 bathi abangatholi uncedo kuhulumende kulandela ukwethulwa iMotlanthe Commission.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende ngalahlekelwa yisihlobo.
Salethulela izamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo kwathi bedlula ikhulu 107 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4563 sebabulawa ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka eZimbabwe nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 127,739 sebetholakale belegciwane leCOVID-19 kusukela ngombimbido ngomnyaka ophelileyo. Unani leli sekwaphepha abafika inkulungwane ezilikhulu 120,263. Omunye wabaphepha kumkhuhlane lo ngunkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga ohlala eLupane esabelweni seMathebeleni North.
Ngike ngahlanganela labantu efuna ngathi abaningi ngoba ngihlanganele le mngcwabo engafika embili kodwa ngiyakithi. Ngacina ngiyibambi COVID. Imaski bengilayo, sanitizer bengilayo, inthwale senzima ngigulile ngakubona ukuthi kwenzima. Bemphela amandla ngingezwa ukuthi okubuhlungu kuyini, ebusuku ngitshayela ikhanda ngivaleke, ngigcine ngokufutha, ngifutha ngifake ilitshe emlilweni, ngiboyila amanzi, bese ngithatha amanzi abhoyilayo lawana bese ngiwathela elitsheni. Bese ngifutha ngivale ngifuthe ngize ngigeleze ngibe manzi. Thwale nzima lokungithethe about 8 to 9 days. Ya ngigula iCOVID-19 ikhona. Abantu asinanzelele nini, sifake namamaski, sinanzele lapho esihamba khona lanxa umaski ulayo akwanisa ukuthatha umkhuhlane ngenxa yokuthi uyabuyigqokela esilevini kwesi sikhathi uyabuyigqoke wangavale amakhala. Asinanzelele nini kakhulu iCOVID-19 kills.
Unkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga uhlala eLupane esabelweni seMathebeleni North. Ubexoxa leStudio 7 eseDaluka. Kusenjalo, abantwana bedlula amakhulu amane 430 sebehlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 kusukela ngesikhathi kuvulwa izikolo. Uhulumende uthi bazama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 ezikolo. Omele eZimbabwe kweMelika uthi uhulumende wakhe usahlolisisa ukwenziwa ngamanye amazwe avumela izizalwane zawo ukuba zivote zisemazweni atshiyeneyo. Wethule amazwi la ngesikhathi bekhala abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba bevote kukhetho besemazweni abahlala khona. Umike Hobe usethulela lolu daba.
Abadabuka eZimbabwe abahlala endaweni ezijiyeneyo kweMelika izolo benze umhlangano lomele ilizwe labo kweMelika kuambassador Thaddeus Chifamba eSilver Spring esabelweni seMaryland. Ekhuluma ngezikhalazo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezigoqela ukuba bevote kukhetho lwelizwe besemazweni ajiyeneyo iDiaspora Vote, uChifamba uthe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukuze alungise izikhalazo zabahlala emazweni.
As I say the government approved the concept note to review the 2016 diaspora policy. The idea is to make sure that
Ukulumende uzama ukuvuselela okumumethwe kugwalo lwe-diaspora policy. Sizama ukuba abantu baphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kuludaba labafuna ukuba izizalwane zamazwe atshiyeneyo lwe-dual citizenship. Udaba lokuvota olwe-diaspora vote kanye lokutshala imali eZimbabwe. Bakhona abathakazelela ukuvota besemazweni atshiyeneyo. Sizama ukufunda kulokhu okwenziwa ngamanye amazwe uze senze kahle lokhu kuthiwa yi-diaspora vote.
But we want to be able to learn from best practices from other countries which facilitate diaspora voting.
Ekhuluma ngokuhlangana labadabuka eZimbabwe eSilver Spring, uChifamba osanda ukukhethwa nguhulumende ukuba amele ilizwe kwele Melika, uthe kuyajabulisa ukubona okwenziwa ngabahlala elizweni lele.
Oh, this was an awesome event. I mean, Zimbabweans can.
Lokhu ngiyakuthakazelela kakhulu, kuhle kakhulu lokhu.
Very joyful and very prayerful.
Ekhuluma emhlanganeni lo unkosikazi Dorcas Hobe obemele izalane zeZimbabwe esihlala kwale Melika uthe ulethemba lokuthi uChifamba uzasebenza gadalala ukubona ukuthi ubudlelwano bakhe labadabuka eZimbabwe buzaqhubekela phambili.
Like in any home, when there is a father and a mother, there is stability. Ithemba ukuthi lizasihlanganisa ngakuhle, uma sihlangana kukuhle. Lapho esiba lenkinga khona, sithemba ukuthi ambasada uzakukho.
Unkosikazi Aidama Indize omunye obesemhlanganeni lo usekela okukhulunywa ngunkosikazi Hobe.
Mina ngibona kubakathekile and I am looking forward ukuthi this is not just for today. Siyakhangela ukuthi uza kuba part of this community, uzahlangana lathi. We look for that comfort. So I'm hoping to ambassador now that he knows we are here. Zabambana lati, everything away from Alayo will become part of his community.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika abatshengisele eNew York izolo ngesikhathi uChifamba esenza umhlangano labanye babo eSilver Spring. Bakhala ngokungavunyelwa ukuvota kukhetho besemazweni atshiyeneyo. Uhulumende uthi okwamandle kenelisa ukuvula indawo zokuvota emazweni ngenxa yezijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leSANU-PF njalo le mithetho engavumeli ukuba abasemazweni bevote belapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseMaryland kwele Melika ngingumama Kobe.
Baqhinqa isililo kwele South Africa ngokubhubha kukameya wedolobho leJohannesburg uJolide Matongo olomzali odabuka eZimbabwe. Uthi uzokhumala usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
UMatongo ufele engozini yemota izolo ntambama. UMatongo uqede usuku lonke izolo eseSoweto nomkhokheli webandla lakhe ele African National Congress njalo ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalo mkhankaso imota kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilanela yakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo dabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokeli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi badabukile kakhulu.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJoseph wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo. Direct from
abalezi hlobo ezabulawa ngamasoja eZimbabwe bakhala ngokungatholi uncedo kuhulumende. Wakhuthazwa ikhomishini ebizwa ngokuthi Mokhlante Commission ukuba ikhathalele ababulawa libutho iHarare kusanda kwenziwa ukhetho ngomnyaka 2018. Kodwa uhulumende uthi kuningi asekwenzile kusukela ngaleso sikhathi. Umlondolozi Ndlovu usejulela lolu daba.
Ikomishini yayikhokelwa ngumnumzana Khalima Mohlante yathi kumele uhulumende abumbe ikomiti ezakhangela inswelo zabafelwa izihlobo okugucela ukuhlawula imali yezifundo zabantwana njalo kulungise ubudlelwano bukaZulu elizweni kuhlolisiswe imithetho yokuvota lokwethula kwemibiko yokhetho. Ikomishini le yathi kumele kulungiswe okumele kwenziwe ngamasosha nxa ecelwe ukuba angene emphakathini nguhulumende njalo kubotshwe bonke abadubula abantu eHarare. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemthetho uthi sebelungise phose konke okwethula ikomishini le ngaphandle kwemthetho yokhetho. UZiyambi usanda kutshela iphephandaba leSunday Mail ukuba abafela izihlobo kumele baye kuhlangothi olubona ngensolo zikaZulu olwe-social welfare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lolu. Unkosikazi Alison Charles udadewabo kaGavin Charles Dean omunye wabantu ababulawa ngosuku amasosha edubula abantu eHarare uthi badinga usizo ukuze isilonda lesi siphele.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo. Sifisa ukuba sihlawulwe nguhulumende.
No word from anybody. Nobody even apologized to us for taking his life.
Bayakhonona abantu abathi sekuleminyaka emithathu kungalungisiswa ngisho lokukodwa okwethulwa yikomishini kaMohlante. Umnumzana Mlungisi Dube ingcwethi kwezombusazo uthi uhulumende yenzi lutho ngodaba lolu.
Lapho kwayenzwa khona ikhomishini kaMokhiyanti kwavele kwasolisa okokuqala sizananzelela ukubana ibutho okuyilo eladubula abantu lizange litholakale ukuthi kulomuntu wabo okunguye okwathiwa ukuyasulwa kwabe yinto yokuthi bavaliselana kungabi lo muntu ovumayo kumbe exolise ebantwini khonokhana kwase kwasitshengisa okokuqala ukubana into le abayenzayo bayenzela ukuthi bevale abantu amehlo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora.
Ayiso leziqondiso zeMontlantic Commission zibe ngezizanceda idemokrasi yeZimbabwe ukuthi ikhule ikakhulu sikhangelane londaba zokhetho. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngomva kweminyaka emithathu akukho nje lokukodwa osokwenziwe ikakhulu sikhangela ukubhadalwa kumbe ukukhangelelwa lokunakelwa kulabo abaphatheka kulesi sikhathi sodlame.
Umnumzana Nindira Mancane laye uyakusekela lokhu.
Akusimangalisi okuthiwo ngabadala laba ukungalandeli okwathiwe ikhomishini ngoba nanku phela babelandula lokuthi yibo abaphathekayo ekubulaweni kwabantu, yibo abaphathekayo ekuhlukuluzeni abantu noma ubufakazi bukhona. Sezwa bekhuluma ngokwama 45 degrees ukuthi haya wethu amasosha kabulalanga muntu ngoba kade dubula 845 degrees. Ubufakazi bukhona ukuthi yibo abakwenzayo. So konke lokhu kuyinto evezayo ukuthi abakho eqinisweni, abamelanga iqiniso lokuthi balethe ijustice, lokuthi bakompensate izimuli. Kusukusela ukuqala kwabo umbuso 1980 sibonile kusiba lombhuqazi wegugu round.
Kudaba lokuba abamabandla bakhulumisane, ingcwethi kwezombusazo zithi lokhu kumele kwenziwe kungela kudlalwa umacathelana njengalokhu okwenzakala kumbuthano owe-political actors dialogue Pollard. Umnumzana wabutho moyo okubandlaliza NPF uphe umbono wakhe.
Uhulumeni usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights into eziqhakathekileyo.
Ibutho labulala abantu abayisithupha kulandela ukutshengisela kwabantu abayifuna ukuthi wethulwe ngesiphangiphangi impumela yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018. Osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lolu impumela yalo eyaphanyekwa emthethwandaba we-Constitutional Court. Umnumzana Nelson Chamisa okhokela ibandla le-MDC Alliance lokhu esithi wanqoba uMnangagwa. Akwaziwa ukuba udaba lweMohlante Commission luzalungiswa kumbe hatshi kungakafiki ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa logogo uNL Dube ohlala enqameni eWinlock eGwanda. Ugogo uthi watshaywa ikukurawundi. Ake sizweni udaba lwakhe.
Ngwaku 1984 izitolo zedula Nikuwa ngachayelwa kona kwenjelise ilipansi. Nichaywa, nirigitwa. Besitu nkazale ngamfika bembandula ikukama nzemtonjeni. Nibotwa ngetawele usweni. Nitululwa linkonga yonke nkangliswe pezulu. Nkikile nsakikile mfuge ngasakwazi. Nte nsuga lapo. Bathi ilanga selitshona bengitshaye ekuseni ngo-8 o'clock. Ilanga selitshona babe bethi hambe ohlale ezitolo uyethenga. Mina ngithi bafuna ukubona ukuthi ngisaphelele yini. Ngithe ngifika ezitolo ngathi ilanga ngabe selitshonileli nje ngingahlala ngiyathengiselwa mbani izitolo zivaliwe. Ngagijima ze mbange ngisithi ngekhaya. Ngithe ngisendleleni ngeza umlokhu isotsha selifikile ligijima lithi mira. Nde ndinyanyemukula ngafica ligijima liphethe umbhobho nyalandelwa.
Kwasekuhamba njani ke lapha khona?
Lithe lifika khonapho lalo lithi othe hamba mbani. Ngabe ngithi ngibonile angiselitshonile ngithe kambe ngizathenga ngaphi. Labe lithi muva. Lingijove emuva lidubula ngombhobho phezulu. Lahamba lami lithe liphambili lahlangana lo munye ubaba owayesefelwe ngumne wabo. Ubaba lowana wangisiza ngokuthi ahlangilambulela athi kathi bhuti ulokhuza umalume wakho sefile. Ngathi angikwazi mna ngitshole ezitolo ngitshaywa laphana. Wathi ha usefile umalume wakho u-Aaron. Ilokhu isotshaleyo lathi ngumalume wakho ozalwa lo nina. Ulokhu uzubaba lo wathi yeng uyolandela unina. Labe lihamba lambijana ntenyi laphana sokuziba mnyama labe lithi phenduka. Ekukuphenduka kwami mbuyela ekhaya ebusuku ngivuka ngigade imota mbuyela okhuze eBulawayo la. I-curfew ivala ndilokhu ngicatshile ngiseBulawayo. Ngangirikitwa mbuzi ukuthi angapha amagerila ngithi angiwabonanga kuthi ula mangagogo uzalikhuluma iqiniso. Batshona bebopha bembopha ngenkalakatha ethawule emehlweni lapha bethela amanzi la ngalonke latshona kathesi angisaboni angisezwe endlebeni kathesi ngigula ikhorona ngaphenduka egodini akula lutho endiluzuzileyo. Okwami ngazuza khonokho kuphela yinto ngakuyinayo ukutshisela umuzi nokutshaywa.
Ye, namhlanje ke kwezemaphandleni besixoxa logogo uNL Dube ohlala enqameni eWenlock eGwanda eMathabeleland South. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba bebebalutshwane abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump abatshengisele izolo phandle kwedale leCongress bekorona ukubotshwa kwabanye babo ababotshwa ngesikhathi bezama ukuthi bamise ukubalwa kwama-electoral votes ngozibandlela lonyaka. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucolwa. Silonkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Ngibingelele ku-Studio 7 abasakazi bonke, ngibingelele nabalaleli bonke baka-Studio 7.
Sicela usitshele ngokucolwa.
Namhlanje ngizokhuluma ngokucolwa komuntu ongubaba. Umuntu ongubaba mathe wabona intombi ayithandayo uzohamba ayovela nzachaya amanqampunqampu nje ngoba kakhulu ngikhuluma ngokucolwa. Angikhulumi angilandisi ngokuningi kubana kusukela ekukhombiseni kuze kuyefika ngaphi. Ngikhuluma nje ngokucolwa kwakhe. Maye sesuke wayavela ke kibo kamfazi uzofika ke khona ngale abizelwe isivulamlomo okangaziwe lakho konke nje okubizwayo. Maye angaqeda ke ukukhipha lokhyana uzokubizelwa amalobolo. Esebizelwe amalobolo, siyazi amalobolo bathi kapheli, kodwa ucolwa mhla eseqedile ukulobola. Angalobola aqede kulapho ke asecolwa khona umuntu ongubaba.
Yes, akuzwa kakhulu uMadube.
Kuyenziwa idili laphana kubulawe inkomo kudliwe sibili kujatshulwe kuhlanganisa imuli ezimbili eyakibo kamfazi lakibo kandoda ya kuphinde kube lenyama ephumayo nale ecole umkhwenyana ezahamba nayo iyedliwa futhi ngale kibo kandoda ukuthi abonise kwabaseleyo ngalabangaphumelelanga ukuthi hayi sengiqedile sengiyamukelwe ngezandla zombili sengingumkhwenyana ngibo kamandwandwe ngingakubeka kanjalo yikho ukucolwa okwenziwa umuntu oyindoda esecolwa ngabakibo kamfazi kubana seqedile ilobolo lakhe sengumntwana walapha ekhaya seyamukelekile usehlonitshwa naye akusenguyilowo osekuthiwa ma kubandwa inkuni ngoba engaqedanga ukulobola kuthiwe kakuye banda yena kumbe kuwoswa inyama kuthiwe akuye wosa yena usengohloniphekayo ke lapho naye ngoba usenesithunzi ubonakalisile ukubana uyindoda emadodeni usebakhile ubuhlobo phakathi kwakomfazi laphakathi kwakondoda ngiyabonga.
Hayi ke simalapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Besilonkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngithemba beniliviki elihle labusiseka ngezinto eziningi ngaphezu kwakho konke sipho sempilo yiso esokuqala siqhubeke ke ngelizwi lele kisike salibala laphana ngesikhathi esedlule laba sibale khona imisebenzi 6 ivesi 1 kusiya ku-3 kodwa ke ngizathi namhlanje ke sikhangele nje uvesi 3 sekukhulunyiwe ke njengoba sike satsho ngaphambilini ukuthi bakhona ababandlululwayo bakhona abakhangelelwa phansi bakhona abathiwa eceleni ngenxa yezizathu ezaziwa yilaba ababandlululayo ake sizweni ke ukuthi ibandla labo Petro lathini selikubonile khona lokho uvesi 3 uthi funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi engingakutsho ke namhlanje ukuthi nxa sesiphumile ke kulabo abantu abavele beswela ngezizathu njengoba sitho ezijeneyo bengabafelokazi bezintandane bengabagogileyo bengabampofu bengabe benjani sekusiya ukuthi ke lapha kuvesi 3 kumele kwenziwe ngobani ukuthi bananzelelwe labo bantu. UPetro labanye bathi bona bazaqhubeka bethumela ivangeli bangazake bame ukuthumela ilizwi lensindiso kwabanye abantu. Sekumele ke kukhethwe abantu amadoda ayisikhombisa azakwenza lowo msebenzi. Kuthiwa engifuna ukukhuluma ngako kakhulu yikuthi esingathi thina amadoda akhona ayele ziqu ezinjani. Kuthiwa kwakufuneka amadoda ayisikhombisa alodumo oluhle. Udumo oluhle ngolunjani? Udumo oluhle lona lolo lokuthi umuntu wakhona akumele abe lokubandlulula. Kumele abe ngumuntu okhaliphileyo, abe lothando lokubekezela, lokuhlalisana kuhle labanye. Hayi khona umuntu olodumo olwenyanyikayo oluchilisa amakhala. Siyakwazi ubana bakhona abantu abadumileyo. La uyabazi isigabeni sakho lelizweni lakini lesigodini sakini abadume ngokubi abathi lamagama abo amanye kawakhulunywa akukhulunywa abantu benyenyeza amanye amabizo nxa umuntu elebizo elifanana lalo lodumo olubi azafise ukubana ngabe lebizo lakhe uyaliguqula ngoba nanxa bembiza ngalelo bizo usekhumbula lo olodumo olubi kuthiwa kufuneka amadoda alodumo oluhle ayikhona udumo oluhle kuphela agcwele umoya nokuhlakanipha agcwele umoya nokuhlakanipha maningi ke amadoda namakhosikazi abacabanga ukuthi imfundo yabo yiye phambili bahlakaniphile ukuthi balezikhundla bahlakaniphile ukuthi badla kuhle bahlakaniphile bahamba ngemota ezinkulu bahlakaniphile bayasukunyelwa lasemhlanganweni laba abantu behlangana labo bahlakaniphile yebo bangabe behlakaniphe engqondweni zabo kodwa uPetro kakhulumi ngaloko kuhlakanipha kuphela ngathi uthi kubi kodwa uthi phezu kwaloko kuhlakanipha labo bantu abafuna ukuba ngabakhokheli ngababe bagcwale umoya umoya kaNkulunkulu ozabathinta lanxa sebesenza ubula bona besithi benza ukuhlakanipha lithi iBhayibheli ukwesaba ukwazi lokwazi uNkulunkulu kuyokuqala ukuhlakanipha asikhuleke baba siyakuthanda udumo oluhle siyakuthanda ukuhlakanipha kodwa ngaphezu kwakho konke sicela ukubana usigcwalise umoya wakho engcwele amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakelidala Ntungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMikeove namhlanje sixoxa loPhilani Ncube oqale uhlelo olukhuthaza abakudale lePhalamende ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Ncube niyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngempumela yohlelo lwenu.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ohlelweni. Impumela leyi hayi bakubambe ngendlela sibili engathi mina ngingathi ya ingisuthisile kakhulu sibili ngoba bengingakhangelelanga ukuthi khona bekungahamba ngali nje kuze kube yikho khona lokhu kuyikho khona namhlanje.
Uyathakazelela na isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga ama-license okusakaza?
Siyathakazelela isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga ama-license. Khona kuqondile ukuthi njengokuthi siyimhlobo etshiyeneyo ngapha kwele Mandebeleni kumsakazo sithole imisakazo eqondane lathi labe siza khuluma khona lokho esikufuna ngendlela esithanda ngakhona.
Uyibona njani inkuthazo eliphiwe leader lePhalamende ukuthi lisungule umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabantu elizweni?
Inkuthazo esinikwe lidale leParliament ukuthi silungise umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni hayi uyangijabulisa kakhulu ngoba lapha sibili into le ayibibi ngathi iyahlupha kakhulu kodwa ke ngendlela abakuphathe ngakhona hayi mina ngisuthisekile sibili ngisuthisekile ngingafuna ukukhuluma amanga si
hayi isikhathi sesidliwa ngumangoyi before river lingqoka.
Ngiza phetha ingxoxolo ngokuthi ngithi mina njengabantu beMathebeleleni kusho ukuthi sibambisane sihlanganeni sizwisisane konke kuzahambela kuyahamba kuye phambi asikulungiseni njengokuthi nanko kathi esithi nalathi lapha sisinikiwe imvumo yokuthi kube ilayisensi eyabatsha sesingayithola sisakazele abatsha siyadinga ukuthi abasondele abanye abangabuya bebuya besichase siyeni phambili. Kuqondile kusiyabonga kakhulu.
Phelani ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Wena lokwa namhla mthwakazo muhle izizulu kaNdaba silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. So dibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk The Connection. Olivalisayo ngenjabulo igama nguMike Obe. Mthwakazo muhle zimpapo muhle. Bye bye.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngoKip Stube.